Siyabonga okwenzakaleyo ukuthi imali sokuvunyiwe ukuthi iyanika icele elikhokhelwa yithi labochabango. Lokho vele yikho esasikukhangelele. Ende kambona ukuthi kuyadingeka ukuya ekhoti ngoba lanxa umuntu oza ekhoti ambona ukuthi uyabe phetheni okuzamnika ukuthi ayisibo banikazi baleyo mali. Ngoba njengoba sathi ukuthi uchabango lathi yithi abanikazi baqala indaba le. Lokho ukuthi thina labochabango labanye bethu ukuthi sesizenzeni akudingi ikhodi sokuyizinto ezephathi sikhulumisana singaphakathi. Sezinye zomdeni lezo, hayi akula muntu ongazingenela ekhoda kusadingakali.
Lithini lina ngalokho esikuzwayo ukubana umnumzana Jabangu usenguye okhokhela amalunga edalele Senate lawe parliamente.
Ye i-leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini laku-leadership yethu yikuthi nje uChabango kasazisanga abantu okhanye esejumile. Njengoba ngangisho ukuthi kwesesikhathi kuyadingeka ukuthi ahlale isiphansi abonisane lathi. UChabango kasakwenzanga kodwa thina njenge-leadership singakakonsulti abanye. Hayi ukuthi ebe ngu-leader of the opposition kakukubi ngoba laye kumfanele njengoba nalaye wakwasebenza. Into edanisayo kuphela yikuthi kasakhonsultanga abanye bakhe kodwa kumfanele ukuba yi-leader of the house and ngokubona kwami nokumazi kwami angawukwanisa lowo msebenzi.